ngisola kakhulu ukuthi kube lelokhu zena ukuthi khona ukuthi abantu kuzabe lokho kuhlala kancane kuthi kasimise impilei esenze lokhu kuhlala hlale futhi ivuselele yindaba bengavumelani ukuthi impilo kayiphele ngizwe ubuhlungu kakhulu ngibona iHamas bebulala umuntu omnyama umbe uthiwa ngweTanzania some people were saying to his student kumbuye student ngumuntu omnyama okanye ukuthi ngumAfrika ebulawa yiHamas ngendlela ebuhlungu umfana obejova ibhasikili into ezinjengazona ziyana nxa belokhu behlala befuna ziqhubeke kuthiwe kasimeni kancane ngikubona kuyinto embi kakhulu elihlazo eyangisayo phela abantu laba abakulo umhlaba okuthiwa ngothuthukileyo siyasicabanga ukuthi baphucukile kodwa indlela abayenza ngayo iyayangisa kakhulu yinto embi kakhulu okumele bayicine le
nxa iy'nkulumo lezi zingaphumelela kuyabe kungayisikho kokuqala kodwa okuyabe sekungokwesibili kumiswa impi okwesikhathana ubona ngani lokhu kuyaphathisana kumbe hatshi akusizi ikakhulu abantu makhaza abaseGaza laphana
ye vele into embi yikuthi into le abantu makhaza kayibasizi isiza imibili yabona labo abayibabalwayo yilokho esithi ngama-ego abo babona babhizi bafuna ukuzwana amandla bazinkunzi kodwa abantu kakula nto abayitholayo njalo ungathi kukhona abakudingayo ukuthi banconywe ngakho ukuthi bayenelise ukumisa impi nxa kuyikuthi bayenelise ukumisa impi ngabe bayayimisa vele kawani ingabi lokhu iqhubeke siya phambili
impi le ukuqhubekela phambili kwayo ubona sengathi ayisoze ibangele olunye udubo ngokuya kwesikhathi olulakho okwenza ukuthi kube lokuvuka kwenye njalo impi
impi leyi ekwenzayo idala izilonda vele ezinzima kakhulu abantwana bona laba abalabazali ababulawayo abantu abalezihlobo ezibulawayo kuyinto enzima kakhulu kufana lathi nxa sicabanga ngendaba enjengegugurawundi over years and years kulokho kukuhlela izilonda ezinkulu kakhulu so angeke impi leyo-ke ibe lengasisiza ngakho kumbe engabasiza ngakho abantu abaseGaza iyachiya belimele kakhulu izihlobo zifile imindeni idilikile.